okwenzakalayo abantu bethukile abavela ngaphandle kwamanye amazwe ikakhulu kusukela lapho isilo samabandla ubaba uGoodwill Zwelithini ethe abantu ababuya ngaphandle kweSouth Africa kababuyele kibo. Sabona abantu betshaywa kakhulu eDurban endaweni othiwa isiphingo. Kanti sokulokwesaba indawo yonke eSouth Africa ukuthi mhlawumbe izalwane zeSouth Africa sezingavukela abantu ababuya ngaphandle kwamazwe njengalokho esikubona kuseDurban. Ikakhulu abesaba kakhulu ngabeKhongo ngoba eDurban kutshaywe bona. Ngathi mina bane ngabe West Africa kube sokusiba lamaPakistan ayesaba kakhulu. So kuyinto eluhlupho, kuyinto ethusayo. Thina siyakugxeka ke kakhulu inkulumo enziwe enziwe yisilo, yenziwa futhi indodana kamongameli uMsholozi ukuthi laya kuyagcwalisa ukuthi hayi ababuya ngaphandle kwamazwe kababuyele lapho abavela khona. Esihlala sikutsho thina ukuthi akula muntu ongasuke elizweni lakhe ngokuthanda abuye lapha eNingizimu Afrika. Abantu balezi zathu ezijeneyo njengoba lezi zalwane zeSouth Africa nazo ngeminye iminyaka zazibona ziphakathi kwamanye amazwe zingathandi ukuya khona, kodwa isimo esasikhona eSouth Africa besisenza ukuthi abantu baphume baye kudingisweni. Yikho nathi ukubuya lapha sikuthi siyathanda sibuye lapha ngezizathu ezehlukeneyo. Yikho ke singahambisani nalokhu okwenzakalayo
manje. Njengoba usithi kulokwesaba, ungasichasela nje ngamafitshane ukuthi abantu benzani ukuthi bazibone bevikelekile?
Singathi thina ngolwasemzini sokule high alert ebantwini abavela ngaphandle, ngoba sokule ama-messages asekhulethayo kubo WhatsApp kuthiwa ikakhulu kuthiwa kusasa kungenzeka kuhlaselwa abantu ezigabeni ezishiyeneyo esingakwaziyo kumbe kuliqiniso kumbe abantu sebezikhulumela, kodwa ukwesaba kukhona. Sibona ke inhlanganiso ezimele abantu lazo sezisukuma kuzanywa ukuthi kukhulunyiswane labantu beSouth Africa lapha abahlala khona kanye lesemsebenzini yabo ukuthi into enjengaleka kumelanga yenzakale. Siyakwazi ukuthi kule nhlanganiso ezifana lokuthiwa ngama-anti-xenophobia organizations, kanti-ke lo hulumende lebandla elibusayo lapha eSouth Africa sibabonile bekhuluma begxeka lokho okwenzakalayo ukuthi kakusikho singathi nalwasemzini policy yeSouth African government, kodwa lokho okwenzakalayo ngabantu nje abayizigebenga abasuka bese bethathela-ke i-frustration yabo ukungatholi imisebenzi ukungatholi imali bese bebona ngathiwa mhlawumbe kuqedwa yilabo ababuya ngaphandle kwamazwe. Yikho-ke thina-ke njengeZimbabwe community in South Africa siyagcizelela kakhulu ukuthi ngakula sizathu ukuthi abantu ababuya ngaphandle labantu abahlezi kuleli lizwe izalwane zalapha kube lokulwa, kodwa into enkulu yukuthi kumele kuncediswane ukuthuthukisa inotho yamazwe angomakhelwane ikakhulu ilizwe laseZimbabwe namanye amazwe aseAfrika, ngoba nxa ilizwe lakithi ngezomnotho lithuthukile kakula sizathu ukuthi abantu babuye lapha. Nxa iKhongo ithuthukile ngezomnotho kakula sizathu sokuthi abantu babuye kuleli lizwe.